VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 namhlanje ngolwesine ekuseni mhla ka 12 kuMbimbitho 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, abasakhulayo bebandla le MDC kobulawayo bagcizelela ukuthi bathethe inyathelo lokuthi iziphatha amandla zekhansile eziyisithupha aziseyi kuvunyelwa ukuyafika emahofisini yaleli bandla.
Ama-councillors laba ngabaqale babuyele ngale bayalungisa indaba bayenzile yona leyani. Bayenze ukuthi i-contract ngakuthi izarenyiwa irenyiwe ngu-October ayikhona kathesi ngayisekufayile. Yikho sikufuna kuphela njengama-youth, asila anything else besides khonoko kuphela.
Inhlanganiso emela izisebenzi i-ZCTU isichothoze amapholisa isithi ahlukuluza amalunga ayo endaweni ezijiyeneyo zelizwe ngokuya emahofisini ayo kokuphela lapho afika ebuze okuningi.
Asikujabuleli-ke khonokho ukuthi amapholisa abe lokhu evakashela amahofisi ethu, ekuhambanisa-ke ukusebenza kwama-officers ethu. Bebuza ukuthi ngubani umkhokheli we-ZCTU. Bona bekwazi nje ukuthi umkhokheli we-ZCTU ngubani.
Umongameli Donald Trump weMelika usemise ukuvakatshelana phakathi kwelizwe lakhe lawase-Europe okwamalanga angamashumi amathathu ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Abasakhulayo bebandla le-MDC kobulawayo bagcizelele ukuthi bathethe inyathelo lokuthi iziphatha amandla zekhansili eziyisithupha ziseyi kuvunyelwa kuyafika emahofisini aleli bandla. Iziphatha amandla lezi ezivinjiweyo zibalisa umeya umnumzana Solomon Mkunu, umnumzana Christopher Dube lamakhansila amahlanu. Amakhansila la ngumnumzana Mlando Ncube, usikhulekile Moyo, Lilian Mlilo, Pilot Moyo, lo Alderman Ernest Rafa Moyo. Abasakhulayo laba bathi bathethe leli nyathelo ngoba umeya lamakhansila la bavumelane ukwengezelela elinye ihlandla leminyaka emihlanu elikasiba likhulu wedolobho umnumzana Christopher Dube. Umnumzana Dube ngowebandla lezanu PF kodwa wakhethwa ngenxa yobungcwethi atshiwo kwebandla. UChris Gande weStudio 7 uxoxa lesikhulumeli sabakhulayo kobulawayo umnumzana Benny Hlatshwayo.
Indaba ekhona ngekuthi thina as a youth sifuna ukuthi sizwisise ukuthi ama-councillors akuhambise njani ukuthi ahambe ayarenew i-contract leyana. Ngendaba yokuthi thina ngokuzwa kwethu i-contract leyana was supposed to be renewed somewhere ngo-October ngale ayikhona kathesi. So sifuna ukuzwisisa ukuthi zakulijimele ukuyirenewa kathesi njani. Plus umthetho uyathi bayarenewa yini bengakhonsidanga abanye abafuna ukungena laphana, kumbe is just an automatic issue yokuthi umuntu angene khonapho because nguye wekhona. So thina as a youth sifuna i-explanation ukuthi kuhamba njani and kwenze njani. Because thina sifuna i-smart city, sifuna i-city e-right, but ukwenza izinto ngendlela engalulanga, engaqondakalanga, kuyayenza ukuthi i-city yethu ingabi clean. And yikho sithi khona izanu asiyifuni because into zayo aziqondanga. Thina sifuna izinto eziqondileyo.
Manje isinqumo elisithetheyo sitshoni? Kutsho ukubana umeya lama-councillors abasoze bavunyelwe ukufika ehofisini kuphela, kumbe kukhona okunye okungamelanga bakwenze?
Thina njengamayuthi, ama-councillors laba ngabaqale babuyele ngale bayalungisa indaba bayenzile yona leyani. Bayenze ukuthi i-contract ngakuthi izarenyiwa irenyiwe ngu-October ayikhona kathesi ngayisekufayile. Yikho sikufuna kuphela njengamayuthi, asila anything else besides khonoko kuphela. Khonoko kuphela ukuthi ahambe bayenze into e-right. Yikho sikufunayo.
Manje isinqumo elisithetheyo sifikile yini phezulu kunkokheli yelizwe lonke, kumbe sikhona nje kobulawayo khona?
Lapha into itatsela phansi siya phezulu, ezinye zitatsela phezulu siya phansi. But lapha kwenzakale kwaBulawayo, abantu abaphezulu bayazwa ngathi lapha ukuthi thina lapha kwaBulawayo sen. So thina njengokuthi sithethe lesi isizathu lesi sihambisa phezulu ukuthi thina njengamayuthi siyathi ama-councillors laba ayenze i-resolution yabo leyi kona ngale kurenewa leyana bakade babuyele ngale kuma-chambers bayakorektha i-resolution yabo yona leya. Then thina sesihambisa lokhu esikuresolve thina njengamayuthi kwaBulawayo sesihambisa phezulu. Abaphezulu bazwa ngathi lapha abaphansi.
Lo mnumzana Benny Hlatshwayo, isikhulumeli sabasakhulayo kubandla le-MDC kwaBulawayo, ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Inhlanganiso emela izisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, isichothoze amapholisa isithi yahlukuluza amalunga ayo endaweni ezitshiyeneyo zelizwe ngokuya emahofisini ayo lapho afike ezibuzisise ukuningi. Inhlanganiso le ithi amapholisa ahambe ehofisini yayo eMutare ngolwesithathu, kwathi izolo aya eGweru lapho afike abuzisisa imibuzo eminingi ephathelane lenkokheli yalinhlanganiso. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe nobhala jikelele weZCTU, umnumzana Jafet Moyo, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kusiphatha kakubi okwenziwa ngamapholisa. Babuya bengangoswanga emahofisini ethu bephambanisa umsebenzi wethu. Babuza izinto esingathi kazila ngqondo ngokubona kwethu, ngokuthi babuza enye information nje esingathi public information abangayithola bangaya ku-Ministry of Labour. Sikwazi ukuthi okubangela ukuthi bebuye ngaleyo ndlela kuyini. Asikujabuleli ke khonokho ukuthi amapholisa abe lokhu evakatshela ama-ofisi ethu, ephambanisa ke ukusebenza kwama-officers ethu. Bebuza ukuthi ngubani umkhokheli we-ZCTU. Bona bekwazi nje ukuthi umkhokheli we-ZCTU ngubani, njengoba ke nxa sisiya kuma-congresses ethu siyaxusa phela uhulumende ukuthi abekwazi ukuthi ngubani okhokhela u-ZCTU. Njalo bedinga le nhlelo zethu. Akukho emthethweni ukuthi izinhlelo zethu ke ibe sesitshela bona amapholisa ukuthi senzani. Akukho emthethweni abakwenzayo. Akusijabulisi ke khonokho ukwenziwa ngamapholisa.
Injongo yabo nxa bekhuluma bathi ngeyani kahle kahle?
Kabatsho okuqakileyo ke ukuthi bafunani. Abanye bathe khona bathi baya-updatha ama-records abo. Esibona kuyukuthi nxa befuna uku-updatha ama-records abo ke bangaya ku-Ministry of Labour. Bazathola ke imbali ye-ZCTU ekwanileyo etshengisa ke kumbe ekhombisa ukuthi abakhokheli ngobani, bahlala ngaphi. Konke lokhu ke sikwenza ke singafihlanga. So asikwazi ukuthi okwenza bevakatshele amahofisi angaphandle kwesigodlo kuba nelokho yini sesingakhumbulela nje ukuthi ngokubona kwethu bethukile amapholisa nabantu ababuye ke emhlanganeni wethu kuviki edlulileyo. Sibone abantu abaningi bebuya ke kumbuthano yethu kuma-Labour Forum eBulawayo, eMtare, eGweru. Bazitsholo ke abantu ukuthi bafunani. Sibone ngathiwa nje ukuya emahofisini lokhu nje sekuyikwethusela thina ngento abezwayo ikhuluma ngabantu.
Lo mnumzana Jafet Moyo, onobhala jikelele wenhlanganiso ye-ZCTU, ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 eHarare. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshelela umsakazo ukuthi akulalutho alwaziyo ngodaba lwe-ZCTU lolu. Iningi lithi lanxa uhulumende esevumele amanye amagalaji ukuthengisa amafutha ezimoto awedizili lepetulo ngedola leMelika, Lilokhu lingawatholi la mafutha njalo lapho atholakala khona kuyabe kulendwendwe ezinde kakhulu. Sixoxele umnumzana Lawrence Ndiweni usomabhizimusi olenkampani yezethekeli eVictoria Falls ngalolu daba.
Akusazamisa okunokuthi i-bond ukuthi i-RTCS bank rate market akusahambelani then how do you operate in that kind of environment when you are into tourism then you want to buy fuel and amagaraji amanye abe charge nge-bond not amanye charge nge-US dollar asithi thina dadewethu amagaraji when you run elakho nge-US dollar mina ngirana ele-bond lwana-ke ocharja i-petrol nge-bond le-US dollar. It's very unfair. Now, but if you have a car move, it's the Makai. If you have a lot of dropping from the 10 fuel, 20 fuel, 20 years dollar, I can't like a year's dollar. Oh, we talk about money with the things I want to buy my car on you. Or honestly speaking, you can't work like that. I want to buy you to use a car move, the Makai. The other one, my mother's just a little bit.
Lingahamba kulawana-ke athengisa ngama-bond notes kulula yini ukuwazuza amafutha
khathesi zayisithi now akula fuel efor ifuel ekhona nge-US dollar so ito engikutho ukuthi now umuntu ovele ekhaya esefike lapha engxenye uyagulelwa kumbe uzodinga ukudla kumbe ubezothenga something njengama-pensioners athole ukuthi ifuel kayisekho sokule-US dollar then sokusiba nzima kuyenalwani umuntu ukuthi uza kwenza njani manje izakhamuzi zonke ze-hold because asiko bonke abathola i-US dollar bonke abantu basebebahola i-bond that's very few companies ezibhadala ama-insurance abo nge-US dollar so the rest of abantuithi lonke leli lisebenzisa i-bond so i-bond lakho uthole ebhenki ikuzima yonke into yangikhona vele akusebenzeki dadewethu angena emakhaya usukela mpambe uzuyefika ejambe ezidinga all over the country even usuke lapha usuyafika kithi egwanda khona-ke uyahlangana lo hlupho olunjengalwanto yokuthi izakhamuzi zithwele nzima ziyasele ukuthi ziyathethela emakhaya ezitola akula swiping machine emakhaya akula sometimes ufika khona akula nethiwekhi ukuthi i-ecocashi is a very, very difficult situation for sure. Kuzima abadala abathelenzi. Uzukele nhlanhla nxa ukuthi usuke waya eBotswana wathola i-US dollar wathwala amakhiwa usuya wadobha khona ngale. Inxenyikho lapho ungafika utelegram ifike le yakho yabe uyithenga nge-foreign currency. So yeah, i-situation yayo kayitama.
Kodwa zona izethekeli ziyabhadala ngemali yakwamanye amazwe.
Hhayi kuba nzima lapho sokuphose kwani kuyalungiswa ukuthi izethekeli nxa zifika lapha azikwanisi ukuthenga ezitolo ngama-US dollar. Especially kubo endaweni zokudla labo Nando's KFC labo Chicken Inn those are the only outlets ezithengisa ezokudla then lamanye ama-restaurant of course ama-companies yabo they are selling in US dollars izethekeli azila nkinga ngoba ziyabe zila i-foreign currency but yokuba inkinga yizakhamuzi zethu.
Lo ngumnumzana Lawrence Ndiweni ole nkampani yezethekeli ye-Victoria Falls ubexoxa ecingweni Studio 7 ekhona le folosi. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezokumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Abesilisa ababili abeZimbabwe abaxotshwe kwele Botswana ngoba bengene ngokungekho emthethweni. Babikwa begwaze babulala umtshayeli wemota obebathwele besuka ePlumtree andubana bethathe imota yakhe beyitshayele. Iphephandaba leThe Chronicle lithi ngemva kokugwaza umtshayeli wemota lo, ababili laba bamqume entanyeni basebesebenzisa amathaya ledizili ukutshisa umzimba wakhe bamtshiya elumethe bahamba ngemota yakhe yeMaster Bongo Kombi ebigcwele impahla zama-groceries. Bathethe lo makhalekhukhwini wakhe. Lokhu kuvezwe emthethwandaba lapho ababili laba umehluli Bhunu wedethe lo Trust Ngwenya welusulu eBinga bemiswe phambi kamahluli izolo besetheswa icala lokubulala umnumzana Memory Teresa ababehlangane laye emngceleni weMayitengwe. Ababili laba balivumile icala labo kodwa bathi omunye wayefuna ukubagwaza ngoba efuna bebhadale imali yokubathwala bona bengelayo. Ngakho basebekhulumisana ngolimi lwesitonga ukuthi engezwa ukuthi baqoqa ukuthi bembulale labo bamgwaza bezivikela. umakhale khukhwini kamoyi abasebemthengisele omunye wesifazana nguye owababambisayo njalo imota kamoyi yatholakala emzini kababakazi womunye ukuthethwa kwecala labo kuyaqhubeka. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Siyabonga balaleli, likhuluma lo mama uMandlovu osekhize maphisa. Besicela ubana uhulumende mayangangenela emabhoda, ngoba siyazi ukuthi amabhoda lapha kunzima, kulalaba abantu abanye abahamba ngedabu lapho abangavumiyo ukuhlolwa igciwana leli seliqeda abantu. Akithi siyaxwayisa ukubana nxa kungaba lomthetho obambekayo amabhoda jampu la, ngoba kuzaba le ngozi enkulu eZimbabwe. Abantu bayabuya bengene baphume bangene behamba ngokungekho emthethweni. So ingozi ekhona yokuthi uma kungasaqiniswanga umthetho, abantu sizaphela ngalo mkhuhlane. Besicela ukuthi umthetho ungenele kuhlolo okuqinileyo ukuze lo mkhuhlane ungasingeneli. Ngiyabonga.
Lo khuluma yomubhekane ngila egoli ngokokuhlala. Hheyi, lo mkhuhlane siyawuza impela ulobungozi, kodwa laba abajwayele ukutshontsha imali lehulumende eyi-crook singayisebenzisa le mali ukuthi ingagcini isebenza le-coronavirus, abayisho bayisebenzise njengokuthi batshontshe for bona izikhwama zabo, ngoba kudala beyiyenza le nto. Kuze kuyafanana nalezi mali okuthiwa bazibhenke khona ngapha e-America. Ilizwe liyahlupheka kodwa banayo imali abayitshontshayo beyisaphetheke. Too much corruption. Nokunye futhi ukuthi yini bangaceli ukuthi basebenzise i-foreign currency straight ku-cancel ibondi leli, ngoba yila bayenza ukuthi ibarane ngali corruption. I-corruption yabo ihamba kahle ngalelo bondi leli, ngoba batshontsha le mali i-foreign currency bayenze inhlelo zabo bayobhenka kuphi kuphi bathinithini baqede bathi lizwa linamali. Hayi, abantu bahlupheka bakithi, ifa asazi into yothwani le.
Ngombono wami msakazi, kungabi lokho kukhulunywa nje, kukhulunywa kuthiwa kulamalungelo abantu besifazane. Akukhulunywe ngezenzo, behambele endaweni zasemaphandleni, bebadingele, bebalungisele imisebenzi, bebavulele amathuba omsebenzi msakazi wami. Kungabi lokho kukhulunywa kuthiwa kulamalungelo, amalungelo akhona engekho. Sikhala kakhulu msakazi wami ngalabo abesifazane abasemaphandleni. Yibo abathwele nzima kakhulu msakazi wami, yibo kufanele kuhanjelwe kubo uma kwenziwa la amalungelo, beqoqwe befundiswe ngawo la amalungelo, hayi ukuthi kube lokho kukhulunywa nje.
Ngendlela amabhenki ayeza ngawo ukuthi uma unemali ebhenki awudrowe imali, kuthiwa usetshenzisa lokho ukuthi uyaswapa uma ufuna ukuthenga, awula mali yogiwa, unikeza imali yogiwe yogada amabhasi. So elinye uhlelo olwenzi iZimbabwe ibe phansi, yebo imali fanele ihlale i-pin protecting ngele ndlela yamabhenki ukuthi baswaphe, basebenzise amafoni, imali zamafoni lezi ma-incacash. Kodwa kufuneka ukuthi abantu bebe nemali ku-e-cash ukuze into zihambe kahle eZimbabwe. Lo kodwa imali izahlala ebhenki ungayidrowi kahle, angibona ukuthi ihlelo luhlelelo. And then futhi imali igcwele nasezitradeni ebantwini, beyigcwele beyitshintsha, ibuya kuphi leyo mali? Ngomunye umbuzo esifanele sizibuzeke abantu beZimbabwe. Ngiyabonga.
Igama lami nguKesha Chase Manpo. Kuyamangalisa ukubona amasonto ebuthana besenza bethi benza umthandazo, kukanti-ke imithandazo abawenzayo umthandazo oqondane lezombangazo, asho umthandazo okuthi lizwe liphumelele phambili. Asengamachechi ebandla, ngoba ngeqiniso aluba bengamachechi aqotho ngaluba bayaxwayisa uhulumende ukwenza wakhe. ukuhlukumeza kwezabantu lilungelo labantu elihlukunyezwa kangaka. Pho manje bona babonakala isikhathi sonke behlangana nohulumende, behlangana nomnankagwa, abantu njengo bowutownasha nabozibe Ezekiel kuthi ma bethu bayathandaza kuyasolisa. Asayiwo ma-chechi awufani ukuthi avalwe njengama-chechi athandaza uNkulunkulu. Akukho okuhle okungavela kula ma-chechi kwanawo manje.
Bonani njani, bonani manje bagijima njani ngezindawo ngezindawo. Lokho kwabantwana beZimbabwe lokhu sekuzabona yena uNkulunkulu kuphela. Lelo langa ezonekisa izulu yikho lapha abazothembela khona, ngoba kumanje kube ukudla babuye bethi ngokwabantu bezanophiyela. Abantu bebenesifiso sokulima, kodwa uNkulunkulu ngendlela ukuthi akakhulunyelwa, akaboniswa, akatshengiswa, uzenzela okwakhe. Izulu kulini ngasanami, hayi abantu sebethwele nzima. Kambe bantu bakhithe indlala engaka, phela abantu nxa bengalimanga mpela izidumbu ziyaphuma. Abantu bevele bezidubekela bengadli, manje kwathi uma bengasalimanga kulu, ngoba vele eminye izi manje vele siqale kulalingahlala, yaqala kudala vele. And akula muntu ozobabhekela, kumele bezibhekele njengasezibhedlela bezidingela imithi.
Mina nguNdaba uDlamini, ngicela ukubuza umbuzo nje umfishane lapha. Kanti kungani ama-teachers especially iWhitewater Secondary School benikeza abantwana ama-notes ngamafoni? Labo ke abanganawo amafoni, ama-notes bawathathaphi? Ngoba abantwana bayakhala besikolo lapha bathi banikezwa ama-notes. Ngabe siyalwazi uhlupho lwama-teachers, kodwa ke abazame umunye umzamo ukuthi bawenze, ngoba akusibo bonke abantwana abanamafoni anama-WhatsApp. Akusiyinto ekahle. Ngiyabonga, ngisobe ngibe muntu.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwi ngamafitshane, idale eliphezulu elephalamende eRussia, iFederal Council, selivumele umthetho wokuthi umongameli Vladimir Putin walelo lizwe ancintise ukuba ngumongameli ngomnyaka ka-2024. Amalunga alikhulu lamashumi amathathu akulelo dale avotelela umthetho izolo ebusuku, kodwa oyedwa wawuphikisa kwathi abathathu bayekela ukuvota. Umthetho lo buvele wavotelwa kudale eliphansi ele-State Duma. Uthi umthetho lo uthi kuzafana lokuthi umongameli Putin kakaze abe ngumongameli, okutsho ukuthi engabusa kuze kufike umnyaka ka-2036 enganqoba kabili kukhetho. Sokusele ukuthi umthetho lo uvunyelwe yi-Constitutional Court kanye nengxenye yenani labantu eRussia. Umongameli Putin labanye bakhe yibo abakhweza isicelo sokuthi kube lo mthetho lo. Umongameli Donald Trump weMelika usemise ukuvakatshelana phakathi kwelizwe lakhe lawase-Europe okwamalanga angamashumi amathathu alandelayo ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcekwane le-coronavirus eselihlasele abantu abaningi emhlabeni jikelele labulala abanye.
To keep new cases from entering our shores, we will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days. The new rules will go into effect Friday at midnight.
These restrictions will be adjusted subject to conditions on the United Kingdom. There will be exemptions for Americans who are living in appropriate screenings. And these prohibitions will not only apply to the tremendous amount of Canadian park, but various countries as we get approval. Ngakho izizalwane zeMelika ezilegcikwane leli ezinye zazo zilithethe kwabavela kulawo mazwe.
At the same time, we are monitoring the situation in China and the South Korea, and as their situation improves, we will reevaluate the restrictions and warnings.
Wengeze wathi uzathatha amanye njalo amanyathelo okusekela amabhizimusi amancinyane kanye labantu abahlaselwe yileli gcikwane ngemali.
Who have agreed to waive all co-payments for coronavirus treatments, extend insurance coverage to these treatments, and to prevent surprise medical billing.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Sithathele lithuba lokubonga laba basilandelayo kukhasi lethu leFacebook VOA Ndebele lapho isilive streamer khona. Silosolani Ndlovu othi livuka njani msakazi, sibe lo Thabisani Ncube, sibe lo Pamela Khumalo, lo Nkosi Mthembo, lo Aaron Dube, lo Pamela Khumalo, yena othi ubulewe ngama kumama lawo yibo ababulala abantu, ngabona ukuthi amagumba gumba yilaba kodwa kuthiwa bebexotshiwe nje eBotswana ngoba bengekho bengahlalanga ngokusemthethweni. UJerry Ndlovu uthi sibonge msakazi uhlelo kunzima kuseyaphambili, okuhle ukuthi wonke umuntu weZimbabwe usekubonile ukuthi kufanele kususwe ibandla lezanuPF embusweni ngoba benza imikhuba yokuzithuthukisa nokufezakisa izidingo zabo. Umandla Joshua Yoram uthi qhubekani ngomsebenzi womuhleli wenzayo, lo Sonke Khumalo laye usixhasile. Okwamanje ke njalo silo Shane Wayne Layton, lo Vusi Mpofu. Okwamanje ke sizwe ke umculo kaJayce Marabini esithi Sithandwa, ingoma ephuma kudlalade lakhe uNtunjambile. Yabonga umculo kaJayce Marabini esithi Sithandwa, ingoma ephuma kudlalati lakhe elithi Litshele kaNtunjambi. La singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abasakhulayo bebandla leMDC koBulawayo bagcizelela ukuthi yibo abathethe inyathelo lokuthi iziphathamandla zekhansili ezisithupha aziseyi kuvunyelwa ukuyafika emahofisini aleli bandla. Umongameli Donald Trump weMelika usemise ukuvakatshelana phakathi kwelizwe lakhe layo wase-Europe okwamalanga angamashumi amathathu alandelayo ngendlela yokumisa ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Olivalelasayo, imi usithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.